million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lo president ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters, so sibona ngani singaba plus or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daka kangene.
Li ngathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Citizen Convergence for Change ngesiNdebele, abantu yibo abafana baziguqulele umhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu, izinduna, labantu bonke jikelele, iphathi ngosana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesitenkayi khonaphana kodakanile, abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho-ke thina sesiyahlakula siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagadi avuzayo ngochukulu khona, hathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imoto zidutshulwa, abantu betshaywa, yona izami sezomathanda khona ukuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha uJamisa bamzondelani. Yikho-ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
Izanu ithi lidlala amadlwane nje, akula mavoti angu 6 million eliyawathola, bona yibo abayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi, ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, mhlawumbe singathini njengoba izanu abantu ababone ukuthi izanu ivothelwa ngoba i-FD Democracy. Izanu ngokhokho, hhayi okhulu ngokhokho. Bangaki okhokho abakhona manje? Siyabona emzini yonke kulobaba lomama abasebegugile, abatwana khonapho babe ngu-6, bonke labami 6 ngabethu. Sike sipadise sesifonile ukuthi emzini yezanu ubaba lomama yibo olokhe begijima ngezanu PF. Intanga yonke nje labatwa babo sebeqhubukile sebekuxhamisa le-MDC Alliance ngoba i-MDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli. Olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi, babe lama-project.